Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethiswa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joanna Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na, okumehlula ukuthoniswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama.
Izakhamizi zematobo ezibikwa zachaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi sokulokuthula kulindawo lanxa kulokufuthelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Esethula amazwi akhe kulumanyano izolo ntambama, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyananza amalungelo kaZulu lawabesifazane, uthuthukisa umnotho welizwe njalo usenakekela labamhlophe abathathelwa amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini bokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement.
Izijeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa ngunobhala jikelele wehlanganiso ye-United Nations labanye bakhe ababona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-Sustainable Development Goals. Nakho ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
To strongly pronounce itself against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Uhulumende wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Silandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangelele ukuthi umhlaba wonke jikelele uzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi laba.
As we mobilize resources to implement disagreement.
Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele uthi ilizwe leZimbabwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19. Sisebenzisa isiqondiso zomanyano omhlaba wonke jikelele, i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye balalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magazaphansi ngapha ngamathanisizana lawo. ngendaba yomhlabani ngoku kumele kube clear abantu ngokuhamba kwesabalo lokubona ukuthi hayi indaba ekhona indaba yomnotho indaba yomhlabathi amakhiwa la athi abuhlungu ngomhlabathi balamanga baqatha namba komuntu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali owebandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho
kumele zihambe izijeziso lezi akulalizwe mfowethu elingaphumelela nxa lilezi jeziso why iBritain ingafaki amanye amazwe it's because of iland mfowethu bengabisela icompensation uzabona ama-sanctions bawakhipha
ingcwetiko zombusazwe umnumzana Busane Ntini uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende wezimbabwe udinga imali yokuhlawula abamhlophe abathathelwa umhlabathi
ukhulume ngalo nge-land nge-global land compensation ecela usizo emhlabeni kungethusiwe lokhu ukuthi kambe singacelebrate ukuthi sisayine i-agreement kodwa sithi hayi asikwanisi ukuthi siyibhadale leyo agreement so we entered an agreement with no resources and no means so lokhu kungethusile mbijana kodwa ukhulumile ukuthi hayi silama current account ukhulumile ukuthi sile budget surplus so indaba bengasebenzisi lama budget surplus lama current account to meet amalokhuzeni ama need e global land compensation program
umnangagwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kwabomama
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include...
Uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana. Sesile Zimbabwe Gender Commission emunyethwe kusekelo sombuso welizwe. Njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana. Okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula lokwaba ilifa. Sinebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi.
Child marriages and discrimination against women in inheritance matters.
Uthi unkosazana nokuthula kadonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu.
Sibonile omama behlukunyezwa kade betshengisela. Behlukunyezwa. Labanye ababezihambela omama sibabone behlukunyezwa. Sibone ogogo behlukunyezwa. Sibone omama bedlwengulwa ngamasotsha, ngamapholisa, ngama-secret agents. Kota akulanto eyenziweyo akula muntu obothiweyo omama bayahlukunyezwa sibona omama bethunjwa
umlangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kazulu uyakuphika lokhu ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingukip stube
Ibandla le-MTC Alliance labalwela amalungelo oluntu kanye labamazwe aphetheya sebesole ukuvalelwa ejele komeli weHarare West edalele iParliamente unkosazana Joanna Mamombe uze ahlolwe ukuthi uyagula na ukungamehlula ukumaphambi komthethwandaba ethoniswa icala lokuthi waqamba amanga ukuthi wayethunjiwe uthi ulomkhuhlane wengqondo umamoyo labanye bakhe unetsayi maroba lo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi babethunjiwe umanji unqume izolo ukuthi kumele umamombe avalelwe okwamaviki amabili ejele lechikurubi lapho azahlolwa khona ngodokotela bakahulumende lokho kucunule iningi ngoba umamombe ube ngumuntu othoniswa evela ngekhaya ngemva kokukhululwa ngemali yesibambiso sebail umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo Olkonen uthi kungelani lokuthi umamombe ulecala kumbe akalacala indlela aphathwa ngayo phansi komthetho ayilunganga lawo ngamazwi agcizelelwe ngabaningi abalwela amalungelo oluntu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba amagqwetha kamamombe ecele inkantolo ukuthi idlulisele udaba lwakhe phambili ngoba esithi ingqondo zakhe aziko esimeni sokuthi icala lakhe lingaqala ukuthethwa. Amagqwetha la athi umamombe ubemele ahlolwe ngodokotela azikhethele bona hathi laba abetheswa inkantolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama ngoba umuntu abegula osekuphinde ebotshwa 2 weeks esejele kanti yena evele ele bail kungani bangamhlolanga evele endlini yakhe njoba ekubail lokho sikuqala ukubona ngamacala enziwa kulezi insuku yilaba abazithi ngababushi akusikhambanisi ngitsho noma ukuthi sithi ama magistrate lawo sejoine ama captured judges High Court leze Supreme Court leze Constitutional Court yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi zika Smith abantu abebethiwa bangama dissident ngesikhathi se genocide babephongu bulawa mahlayana nje bahanjiswe ema court bahle baqunywe silaye usitshela odumileyo waphongu bulawa nje within 2 weeks wasequntshwa bachacha ngama court.
Igqwetha lakhe lithi inkantolo ibimele imvumele azidingele yena odokotela abazamhlola hathi ukuhlolwa ngodokotela bakahulumende lithi ngalokho.
I-constitution yeZimbabwe ifaka mhlophe ukuthi umuntu lwelungelo lokudinga udokotela wakhe ulelungelo lokudinga ugqwetha wakhe. Amalungelo lawo ayinqaba yikho ke akusoze kwenze ukuthi umuntu ogulayo edingwe lo udokotela ongasuye ovele enhliziyweni yakhe khonoko kuyamenza ukuthi egule ngamandla. Ngiyavumelana kakhulu loloyaka Joanna Mamombi Mdali umdali hama ukuthi kusolile isigwebo lesi ngesokukhawulisa njalo asila sizi kulo muntu ogulayo. Yikho ke kumhlophe ngikhathesi ukuthi amakhothi ethu ngabantu abafuna ukukhawulisa abantu abangavumelani leZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ibandla leZANU-PF lona liyakulandula ukuthi lisebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Izizamatopo ezibikwa zatshaywa ngamapolisa ezinye zazo zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi kusathule kulumango lanxa kulokufuthelana. Ezinye zezakhamizi ezakhuluma leStudio 7 zathi amapolisa ayevikela abemba igolide bethunywe ngomunye umama wemberengwa othi waphupha lindawo ile golide. Izakhamizi zithi ukwemba lokhu kwakuzaphazamisa indawo yamasiko emvelo eyaphiwa inhlonipho ye-International Heritage Site ngumanyano we-United Nations njalo kubangele ukuthi izifuyo ziwele emagodini agejwe ngabembi laba. Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu eloba inkundleni yokuxhumana eFacebook uthi isiphathamandla sikahulumende umnumzana Edgar Moyo usanda ukwethekelela kulindawo ngendlela yokuhlola ukuthi abantu abahlukuluzwa na. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwezakhamizi, amapholisa, iziphathamandla zekhansili kanye leziphathamandla zesigaba Lapho okwanqunywa ukuthi abemba igolide laba ababikwa bevela kwezinye izigaba zelizwe basuke njalo amapholisa axolise ngokuhlukuluza izakhamizi ezinye ezibikwa zalimala kabuhlungu ngokutshaywa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga Studio 7 ayiqhubele umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kusigaba seMathebeleland South owayekumhlangano lo njalo ophathisa izakhamizi.
Hayi sisi sithandekile, kukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona, kodwa hayi mbijana abantu bayabuyele emakhaya sebekhangela ukuthi bapholisa amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa, kodwa hayi sebebuyele emakhaya, impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku, okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamtshose kumbe isingaguquka, kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo. Hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelele izakhamizi. Kodwa njengoba ngijilo nje kwesaba lokho kukhona ezakhamizini zilokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleyo.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asoze siphinde senzekale? Kwakulesiqiniseko bani?
Okwavunyelwa nayo emhlanganweni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli becouncil lathi njengebandla leMDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyisana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide ngoba iyindawo evikelekileyo, iyindawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakha amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma isasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kulena ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhona apho baqinisiseke ukuba hayi akusoke kubuye ugetshe igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla leMDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu indaba engafizanga futhi ibuye yenzakale ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamuntu ngosiduduzile Ndlovu, umuntu esingamuthi singumaza wachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu bakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngani. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngoxoxa laye uyambona ukuba lokhu engumuntu oyethukileleyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokhu kuphele. So amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela, bona kungabantu okukhanya bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla leMDC Alliance ukuba amapholisa okuyiyo kufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngalana ndlela, etshaya abantu, elimaza abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlekiwe. Ungakhangela futhi wasana sigaba seMatopo isigaba esingathi sisensitive ngoba iground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango yeground iyabelokhisala ukuthi phela abantu beloku bethi thina kungani siphathwa ngalendlela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu ofileyo esekhombini edujulwe ngamapholisa emgwaqweni ovela eMtoko usiya eNyamabanda. Amapholisa athi ikhombi le ibingelamvumo njalo ithe ifika kutollgate yaphambuka yangena emalokishini amapholisa akade eqothanisa bayihlaza ngenhlambu kodwa yakhubeka yaze yafika edolobheni lesamva lapho ichithe khona umufi kunye labanye abalimeleyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomprofita wegweru owesifazane uJuliet Masakanire obesemthethwandaba esetheswa icala lokumunya amabele lokubamba isitho somunye umama asonta naye. Kodwa uMasakanire uthi umama lo omdala kulaye ngeminyaka emithathu uqamba amanga ngoba bebehlala bonke njalo imali ethiwa wamfumbathisa yayingeyokuyathenga ukudla njengoba bebepheka ndawonye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubonani Studio 7, nigama lami nguMadalinja Ngwenya. Madalinja Ngwenya, ngikhuluma ngiseGoli. Izanu kayiqalisanga lamhlanje ubulala abantu. Yina lihlala likhuluma ngento yeGugura Hundi. Hlala khuluma ngento yeGugura Hundi yodwa nxa ngilalela umsakazo ohlala ngiza likhuluma ngayo. Izanu yabulala abantu eChiyadzwa le. Abantu ababeze eGibhidamundi batshaywa abantu babulawa. Kodwa le ndaba kaliyikhulumi. Hlala ngiza likhuluma libale yeGugura Hundi. Ikhona imasakha abayenye abayenzayo komtari le. Bebulala abantu ababebuya bezotsheketsha iDiamondi. Kuthina kumele umhlaba ukwazi lakho konoko. Kati waye kungakhulunywa ngakho lokho kukhulunywa ngeGugura Hundi neGugura Hundi.
Hawu, salibonani bantu beStudio 7. Hawu, siyalibonga ngehlelo zenu, indaba zenu ezimnandi kangaka ezisinikeza iqiniso ngaleli lizwe, ilizwe elingamanga kuqonda, ilizwe lethu leZimbabwe. Mina ngiyamangala nxa iZANU-PF lo mnanka kwabesithi ilizwe leli lilokuthula kula crisis. Kuchoni kono senjenje iBulawayo ilamanzi. Yena uhulumende ungavele ukhulume ngaye kabi kuya kuthathe kuchaye. Kanti siyezwa ukuthi khona ngapha eAmerica kukhona ukutshengisela emgwaqweni. But lapha singathi sitshengisele kuyalandelela wonke umuntu ethathe siyamkarabhela egangeni. Abanye bafakwe emajele. Kangela laba amankazana laba be-MDC Alliance omamombe. Lanxa kuthiwa licala madoda from May kuze kube lamhla lokuthiwa iyathonisiswa. Hayi, Zimbabwe wehlula lo. Hayi a.
Linjani basakazi beStudio 7 labalaleli? Umakaloba ukhuluma esetwayitwayi. Hayi, indaba zakithi bakithi hayi ziyangisa, ziyamangaza, ziyadangalisa. Hayi, ingxabangxoza ekhona ku-MDC, TMDC Alliance le hayi faka abantu, common people, engciphini enkulu kakhulu. Sithwa kwaengozini. Akula muntu ocabangela umphakathi, akula muntu ocabangela ama-citizens eZimbabwe. Omunye nomunye sikhulumela kwakho kwamandla akhe lokubusa kwakhe. So I think ngihambelana lobaba uNtini lo okhulumileyo ukuthi kuyadingeka ukuthi MDC Alliance ihle itshintshe ibizo nje lokuthi MDC come up with the name eyabo vote ezimeleyo and concentrate on 2023 ama-votes abuya not kwama-by-elections lo more like rightly say ukuthi ama-by-elections cannot change anything ngeke wasitshintsheli ukhonomi ube right mumo ufanele wakudala lapha sisaphila kuso sizabe zeke sihlupheka twice winde kuma-by-elections. So what, it's all about power now, it's not no longer anything about abantu abaphansi ukuthi bona bafila njani bafunani empilweni zabo. It's about assuming power kuphela. So hayi lami ngiyavuma ukuthi into zamagqwetha lezi ziyasihlupha kakhulu. Liqinisa amakanda njani ukuthi asifuna kuya ama-by-elections ibizo ngelethu njani njani. If there are people who are interfering with the way that is supposed to be developing, tshintsha wenze okunye. Ngoba zamangala sebemiswa ama-elections eseduzela ukuthi ibizo lelo savunyelwa, what will they do? Labantu babe no-plan B. Hayi, surely my agree with get rid of these lawyers. They are of no help. Kanti ku-argue-wa kakhulu ukuphikisana nento ezingelancedo ezingasiziwe. Ukhuphe of course ngabe setshenzwa labomonzi rabamkhwaza. So ngabe setshenzwa, what are you going to do? Lokhu kuthule kuthiwa singasiza silabantu silabantu. The same people, we are going to lose them. Nxa lingatshengiseli i-redirection ukuthi lifuna ukwenzani, you are going to lose us. And vele sifake edakeni olu-serious kabe ukuthi akuphumeki lokhu lisibisana namandla ebisana le bizo. What's special about this name? Nxa bizo lezekhaya li-contestwa ngabanye abantu, livithi qashe phasi 2023 sosekhatshana organize yourselves from branch, constituency, district, whatever level, national level, iqale phansi yenze ibizo. They will know ukuthi umuntu okhokhelayo abamfunayo ngubani. Leave this name away, leave it for other people who are contesting.
Salubonani, salubonani basakazi, sithe 7 linjani bantu bakithi, siyaphila thina. siyavuka lenjani nakhona ngapho le corona cela ukukhulumisa bonke abantu ekhaya khona bothina sibizwa ngapha sikubizwa khulekani lo menzeleni nabo bafana singapha kule Botswana ngapha sicela ukunyelela basekhaya khona ngapho emambhali kokhumbana entshelanyemva nje sibabingelela bonke nje abasaziwa bayazi ukhulekani nogebo.
Lawo bekungamazwi enu mina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uphindile njalo ukuthi nxa enganqotshwa kukhetho uzaqala abone ukuthi kuhamba njani engakasuki esihlalweni. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi njengoba eke wakhanaza ngokhetho oluzayo ukuthi luzaqutshwa ngamavoti athunyezwa ngencwadi zeposo kathembi impumela yokhetho lolu. Lokhu kuzenziwa ngenxa yokuthi igcikwane le-coronavirus lizavimba abantu ukuthi baye layina ukuthi bavote njengenhlala yenza. Ozancintisana laye umnumzana Joe Biden ebuzwa ngamazwi ka-Trump uthe uphelelwe ngamazwi njalo wabuza ukuthi kanti sesikweliphi ilizwe.
Sesala tamasigo abantwana abahloniphi bayakamba bayezenjisa umuntu uvela engavelanga kusesikolo ukhombuyezimasa lo semithi uyafika sesala tamasigo Isulwalisani Mtwano ngakhaliyo kufele mbelewe Mtwano ngakhaliyo kufele mbelewe Sesala tamasiho
Afuye Afuye masisweni Seguteni bantu bagiti Dila sama sigo fumelo wesize O wesize Seguteni na Asobone asu informo Disigo le chulelo Asobone asu informo
Besala tama sigo Sala tama sigo Isulwalisani Mtwano ngakhaliyo kufele mbelewe Mtwano ngakhaliyo kufele mbelewe Sesala tama sigo Isimanga ukuthi abantwana bahamba bekwenza amabele engathanyelwanga Kuya bengakadlayo sesiyakwenza Kenyan Kerry olinto sikavelayo Bakwenzelana abantwana Ngoba abantwana laba Asoze sibe lento esizayizuza Uyabuthi uze esikolo Inkomo zakho Sethethe umuntu mahala Ikwenzelani badala Dala nabantwana Sithembelina ukuthi abantwana sesele bayenzi Liyabatyotyoza ngento engayisiyo Uza kulimala elisitiye dingi
Angagqibi uhlelo lwanamhlanje Besikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethisa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla le-ZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joana Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na ukumehlula ukuthoniswa icala lokugqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Izakhamizi zeMatopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba egolide kule ndawo zithi sezabuyela amakhaya njalo kusathule. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.